ukudizayina kwakhe kuzaletha i-peace ne-progress kuma structures.
Zikhona yini ezinye izikhalazo kade lilazo ezingayisizo lezi ezikhulunywayo lapha ezika Mnumzana Mtshehiwa ukuthunjwa kwakhe? Kukhona yini ezinye izikhalazo kade lilazo?
Ezikhona izikhalazo ezazibhalwe ku charge sheet ezingazange ziphendulwe yikomishini le eyayikhethiwe. So yeah, but njengoba sechile hayi sisifuna ngani hayi sokuzaba le progress sivile and hayi akusancedisa sikhuluma ngakho ngoba hayi selidume ladlula.
Ukhona yini elimkhangeleleyo ukuthi abe nguye ozaba ngumgcini sihlalo, njalo ungasitshela amafitshane ukuthi likhangelele umuntu onjani?
So ngumlandu wabomama ukuthi bekhethe umuntu ongabamela, but thina sikhangelele umuntu ozayenza abantu bebambane, ozaba ngumuntu othumayela ivangeli elokwenza iphathi thuthuke, not umuntu othanda izigorone, not umuntu othanda ukubona abantu bexabana, othanda ukuxokozela endaweni angazange axokozele khona. So hayi, mbona ngani omama bazakhetha umuntu oqondileyo, umuntu ozabe lesithunzi, ebantwini nakuma-structures.